sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 19 kuMbimbitho 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni, kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo okumele bahlatshwe yobusitshwa babalisa abafundisi obani bani. Hayi, umbiko wakhona ungathi nje vele uyantenga ntenga, ungathi into nje enzele ukuthi kuthiwe into ziyahamba.
Ihlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus eliqale izolo liqhubekela phambili.
Ithuba elihle elakhe unkosikazi wasana to prove a point and show ukuthi she can actually take the lead and lead her country. Umagufuli tried to befriend leader obe to some extent dictatorial. Bona bemthanda ngoba asiboneni ke ukuthi yena unkosikazi wasana uzenza kanjani.
Ele Tanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukuchona kukamnumzana John Magufuli kuthange. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi odabuka eNtabazinduna uThandazani Sibindi owazakala ngokuthi ngiphazamisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu abagoqela ababalisi, abafundisi lasebekhulile ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus oluqale izolo phansi kwehlandla lesibili luqhubekela phambili elizweni, kodwa bakhanya belokhu bebalutshwana abavuma ukuhlatshwa. Izolo kuhlatshwe abantu abangamakhulu phose amane 395 kuphela asebehlatshwe elizweni lonke kusukela lolu hlelo lwasungulwa kumaviki amane edluleyo. Sebezinkulungwane ezingamakhulu amane 40,000 okulinani eliphansi kakhulu ngokutsho kwengcwethi ezibona ngezempila kahle. Uhlelo lokuhlaba iJackson esibili labo abahlatshwe yakuqala ngenyanga edluleyo abagoqela odokotela, abongi lomsekeli kamongameli njalo engumphathi intambo yezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga lalo luqale izolo. Okumangalisa abaningi ukuthi kungani umongameli Emerson Mnangagwa elokhu engakahlatshwa ijekiseni yakwele China le, lanxa ebethembisile ukuthi uzahlatshwa ndawonye labaphathi ntambo bakahulumende wakhe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomfundisi Thandeko Zintimkandla, waqala ngokumbuza ukuthi sehlatshiwe yini njengoba abakhokheli bamasonto labo sebehlatshwa.
Mina ngowami kangikahlatshwa ngezizathu zona lezi eziningi ezijiyeneyo zokuthi kasikezwe isimemezelo esiqonde sokuthi abantu abathize ngababuye bazohlatshwa endaweni ethize. Ngobana kukhanya ngathi indaba yakhona imemetheka emaphepheni lasemsakazweni, kodwa ebantwini sibili bona abayibo labo okumele bahlatshwe yobusitshwa babalisa abafundisi obani bani. Hayi, umbiko wakhona ungathi nje vele uyantenga ntenga, ungathi into nje enzele ukuthi kuthiwe into ziyahamba. Angaboni lo yedwa osehlatshiwe. Njalo labazalwane labo ngokunjalo asikababoni abagijimela ukuthi bahlatshwe. Hayi, besingakahlatshwa njalo lo mkhosi okuthi sehlatshelwa ngaphi nje abafundisi labanye besingakawuzwa.
So kulenyanga abantu behlatshwa ikakhulu abezempila kahle, kodwa amanani alokhe ephansi. Njengoba sokuhlatshwa lina abafundisi, ababalisi labanye, ubona kusiba lobuvelo na?
Indaba yokuhlatshwa kwabantu le ivele ingathi iyakhathaza. Udubo ibuthi yena uhulumende lo logatsha lwezenhlala kahle kabazange bazinika isikhathi sokuthi basakaze bafundise abantu ukuthi kungani kumele bahlatshwe yona le ijekiseni iSinopharm ekhanya abantu bengayithembi kangako ngokuthi ivela kwele China. iChina kuleli lizwe kayisilo lizwe likhangelelwe kuhle kakhulu ngabantu abaningi ngaphandle kweziphatha amandla zikahulumende ngoba ingxeke kukhona abakuzuza khona ngoba bangagula abanye bakhona bagijimela khona ukuthi bayekelatshwa khonale kodwa oluningi lolu lumadolonzima ngayona le ivaccine eSinopharm ngobana kakucaci kahle ukuthi iyalungiswa njani yapasiswa ngaphi izitatamende zabo World Health Organization zokuthi ivaccine sibili hayi kungathi kuyasilela njalo kanti ungakhohlwa ukuthi sikhuluma njani namhlanje nje iningi leziphatha amandla zikahulumende azikahlatshwa leyo jekiseni sokuze kuthiwa sekubuye eyinye abantu sebeze bephindwa ihlandla lesibili yiso izinto ezitholisa abantu ukuthi kathi zona izikhulu labakhokheli labaphathi belizwe leli badondiswa yini ukuthi bayehlatshwa njengekhabhinethi kamongameli layo umongameli yini beyingahlatshwa
lo ngumfundisi Thandeko Zinti Mkandla isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lolu luhamba kuhle uthe njalo abezempilakahle sebevuma ukuhlatshwa ngobuningi babo. Namhlanje ubulawayo unanze ilanga lokuqakathekiswa kwabesifazana ele International Women's Day lapho inhlanganiso ezivalisa Internews sites amakhosikazi media le Girls Table abaqoqe umbuthano wokuxoxisana labesifazana abakumsebenzi eqakathekileyo ngesikhathi se-COVID-19 bebonisana ngabahlanganela kho lokuba inyathelo bani abangalithatha ukuzivikela kulo mkhuhlane. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Abesifazana abakumsebenzi oqakathekileyo abangama-frontline workers bathi bekungelula njalo lokhe kungelula ukusebenza ngapha betshayisa besiya emakhaya ngoba becatshangelwa ukuba bamemethekisa igcikwane le-COVID-19. Unkosikazi noMathemba Mhlanga ongumongikazi ngomunye obhekane lobandlululo esibholaneni.
Mina njengoyi-frontline worker ekuseni nje ngisiya esibholaneni ngahamba thatha amabhaketi labantu abami sihamba esibholaneni wonke umuntu ade sesibholane bahle bacomplaina bengikhangele mbona ukuthi abantu bakhuluma ngami nxiba abantu bazixoxela nje ngifika lami ngithi ngifake ibhaketi lami ku-queue njengoba kuyabe kule queue bonke vele omunye lolo omunye bengafuni ukuthi asondele eduzane lami bonke bahle bathatha amabhakede bahamba so ngazibuza ukuthi ngathi akade lakhanya lingibalekela sokwenze njani bakhanya becomplaina besithi ngangcono kuye kukhulunywa kukhansela ukuthi abantu laba bengaphiwa mangcono baphiwa amanzi besezindlini ngoba kuzagcina sokubangela ukuthi lathi sitholeni i-COVID.
Intatheli izindaba yesayithi engene umhlangano walamuhla owasila kulolu bhubhano unkosikazi Abigail Khuphe uthi kuqakathekile ukuba ama-frontline workers bathole usizo.
Okay, ama-frontline workers fanele athole i-counseling ngoba indaba le ye-COVID le it's psychologically draining and emotional draining. Ama-frontline workers njani sihamba we mix with people nsuku zonke and yabe ungakwazi ukuthi umuntu othintane layo ohlangane layo ulayo i-COVID kumbe kalayo nasuhambe endlini uyafuthela abanye bawubatheleli so it's emotionally draining. I think fa uhulumende or ama organizations abasebenzelayo abone ukuthi kuyaba lama counseling services.
Unkosikazi sitshengisiwe siziba u-senior health promotion officer ku-council yakobulawayo upha umbono wakhe ngejekiseni le-vaccine.
Ngiyathanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi labo bahlabe. Siyazi ukuthi kulama misinformation ekade circulator kakhulu. abantu bengelashwa nge vaccine kodwa mina engizalitshela khona ukuthi sengihlabile I never had any problem so kuqakathekile ukuthi sonke sihlabe but nxa usuhlabile akutsho ukuthi akusamelanga siqhubekele phambili singasayenzi ama prevention
unkosikazi sibusisiwe bebe obona ngokuqhutshwa kwenhlelo emakhosikazi media ukhuthaza ukuqiniswa kwemfundiso kwabesilisa ngokuphathelane le international women's day
obaba siyabadinga ukuthi basimele ngobubandlululo oluningi esihlangana lalo izikhathi eziningi obaba yibabala amandla ukuthi baluqede ngoba yibo abaphethe izintambo endaweni eziningi ngakho ke siyacela ukuthi khona basebenzise labamazwi abo okungabaphakame basikhulumele bakhulumele lamantombazana angawabo bakhulumele onina labodade wabo ukuze sonke singumphakathi silingane sithuthukise izigaba zethu
lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba yomhlaba ethi Women in Leadership Achieving an Equal Future in a COVID-19 World kuthi elizweni isithi Women's Rights to Decision Making Vital in the Fight Against COVID-19 Pandemic emizameni yokugcwalisa lezi ndikimba inhlanganiso ye-European Union isifake inkulungwane ezingamachumi amabili lanye amadola emelika i-21 million US dollars ezasebenza kunhlelo zokuqala zokuzama ukumelana lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana eZimbabwe uhlelo lwabe-European Union olwe the Spotlight Initiative luqhutshwa phansi kolokulwisana lodlame oluqondiswe kwabesifazana lamantombazana kunhlelo ze-Sustainable Development Goal 5 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
ELeTanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe kulandela ukushona kukamnumzana John Magufuli Buthane obephethele so isikhundla. Umufi ubese kuhlandla lakhe lesibili lokubusa njalo unkosikazi Hassan ukhangelelwe ukuphatha intambo zombuso kuze kufike umnyaka ka-2025. Umongameli Hassan ngawokuqala wesifazana ukuba ngumongameli kweleTanzania njalo uke waphatha izikhundla ezimqoka kuhulumende walelo lizwe. Iningi emhlabeni jikelele lilokhu liduduza eleTanzania njalo umongameli Hassan ubikwa isithi umufi umnumzana Magufuli uzangcwatshwa mhla ka-25 ngeviki ezayo. Ukuhlaziya loludaba sixoxele umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umthasi noJoyce weMalawi naye wangena ngenxa ukuthi wakufe upresident.
But what happens ngoba kulokungahloniphi abantu abangomama eAfrika uJoyce siyambona waphanga wakhushwa futhi so kubuyelwe ku-election. So iAfrika ungathi naye kabi ready for ama women leaders and lokho kukhozwa kubangelwa ikwehluleka kwethu nje ukukhohlwa ngezolo lapho omama babebekelwe khona ukuthi abasibo abangabusa. So asibhekenike sibone ithuba elihle elakhe unkosikazi uHassan to prove a point and show ukuthi she can actually take the lead and lead her country. Umagufuli tried to be this different leader obe to some extent dictatorial perhaps out of anger ngubona abanye abakhokheli besehluleka. So abantu beTanzania ke manje bakhangelele ukuthi perhaps bathole something different although bona bemthanda ngoba obesilwa kakhulu le corruption lento esifana lezo. Asiboneni ke ukuthi yena unkosikazi Hassan uzoyenza kanjani.
Singathini ngokunye okwakuchiwo ngumnumzana Magufuli kulabanye abakhanya babemthanda njalo abanye ababemsola. Sesikhangela kwezamalungelo oluntu kanye lekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19.
Umagufuli ngumuntu obe ledlabuzane elihle kakhulu and lokuzonda ukugwada. Idlabuzane lakhe leli lokuzonda kwakhe bekuphuma ekuboneni ububi obebusenziwa elizweni lakhe nasezwenikazini le-Africa in general okule poor leadership khona. A very good example is kuthiwa khona nge psychology ye anger
engingayishare nawe nje ukuthi if ubona usi uyihlwe isahluleke uyihlo eshaya unyoko uyihlwe esidakwa uyihlwe senza zonke izinto zokwehluleka wena bese umzondela okujayela ukwenzakala ukuthi ugcina usenza amaphutha ayedlula wakhe uyihlwe ehambe ezala lapha nesenzani wena umkwatele ubaba waba isahluleke ubuya neenga kuleso space bese ufika nje uvezi enguzu uzufe ube worse than baba wakho ugcina usumkwelela usuliqhegu usumenza inkalakatha yomuntu so even naku leadership kufuna umuntu obuya esober ezitshela ukuthi he is part of a bigger system and is going to work with others to change the system. So I think uMgufuli wehluleke khona apho wagcina se amuntu yabona utshengisi wabona si dictatorship kakhulu wasesehluleka ukuba again diplomatic about iCOVID-19. So you cannot do that work uZondile. And we are not saying ukuthi ubulewe yiyo ngoba asila proof asibo dokotela thina, but we are just saying for his country he invited the wrong attention.
Lowo umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxela ese South Africa. Live talk namhlanje sikhangela udaba lwejekiseni ye-COVID-19 vaccine eyokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Ziyakhala iziphepheli ezihlala eDurban Camp kwele Botswana ezithi zibiselwa ngenkani ekhaya inhlanganiso yobona ngokuvikela iziphepheli e-United Nations High Commission for Refugees. Uhulumende wakwale Botswana kanye lo eZimbabwe okwamanje sokubiselwe abanye ekhaya abathi babalekela ukutshaywa ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Kulabanye njalo abafisa ukubuyela ekhaya bekhululekile. Ake sizwe umnumzana na Weston Chibi ekhuluma ngodaba lolu loKeeps Dube weStudio 7.
Abantu bafosi ukuthi baphenduke ekhaya. Akona muntu ovumayo ukubuleka ukubuyela ekhaya. Wonke umuntu vele labahambileyo abanye bakambe ngemani thina siyahamba ngemande next week. Akona muntu ovumayo ukuhamba. But ngenxa yokuthi sabona ama Namibians ukuthi bathithwa kanjani. Behamba bengela lutho betshiya zonke izinto zabo. Sibona ukuthi kungangcono sibhalise lawo ama forms awe voluntary repatriation now. Sibuyele ekhaya. Ukuyafela ekhaya kungcono baba Dube. Ngoba ingcwaba lakho bazalibona abantwana labazukulu bakho bethi angoba bomdala lo olele la kungcono.
Singathi wena ngokutsho kwakho khonapho utsho ukuthi balibambe ngamandla ukuthi libuyele ekhaya lingavuni.
Basibamba ngamandla, basibamba ngamandla. Asikwanisi ukuthi singabuyele ekhaya kathesi ngoba yithe salibalekayo kufanele sibuyele futhi silitshele ukuthi into esalibalekelayo liyana ayiseko sicela ukuthi sibuyele ekhaya besincedise ukuthi sibuyele ekhaya not ukusiyela ukuthi buyelanini sokurayithi. Sokurayithi yini sina sikwazi ukuthi la ma-sanctions akakavuthithwa ayangezelwa but sokutshela ukuthi ama-human rights sekhona eZimbabwe angapha ama-human rights angkhona.
So manje lapho uthini ucelani uncedo oludingayo lokhu ba?
Uncedo angisalucele baba ngoba ngilucelile ngesikhathi engibe ngilufuna ngalo alubuyanga. Ube sicela uncedo lokuthi bemise kancane. Sikhulume even lo government wethu abuye kithi asitshele ukuthi siyokuphila kanjani labantu labana esesilwa labo. Inkomo zethu ezazithathwayo le mbuzi yabazithatha bezidla asizazibona kumbe siyophila kanjani labantu labana babesihlasela kungaka. So iluncedo ebesesilifuna ukuthi kumisiwe kancane at least sike sikhulumisane. But kwehlule baba Dube abantu sebephendukile abanye sebezaphenduka futhi asikwazi labangabhalisanga ukuthi kuzoba yini.
Inhlanganiso ye-UNHCR ithini ngakho konke lokho?
Labana yibabantu abale corruption enye nzima laba. Abantu labana basimisa kulo uhulumende womanyano. Sathi sifuna ukubuyela ekhaya bathi manini? Lina amaZimbabwe lizancedwa. Sizancedwa ngendlela bani? Sizanikwa sizaya kwa ku third country. He promises ila from UNHCR and Alian. But namuhla sebesitshintshe. Sebesitshela ukuthi akula nto elisabayo futhi ilingama low profile politicians. Akula nto umuntu ozali bulala. Mina bantshela bathi what is so special about you wena? Ngo Olivia Mgambi the protection officer. Enjalo ukuthi what's so special about you? KuZimbabwe kuna abantu bali 13 million. So mngina ngamtshela ngathi ngi special ebantwaneni bami lezihlobo zami. Ngabe ngingaso special kuwe langapi but emantwaneni bami ngi special.
Yeah, wabatshela yini ukuthi wahlaselwa khona ngale marange wabatshela ngankulunkulu
sabatshela ukuthi kathese lezindlu asila zachiswa khona ngale ekhaya siyokuqalisa kanjani umkhono weshuro wathi uza sinika ama tent mina uza sinika ama tent nihlalela abantwana bayi 6 etandeni yini uthi khona lokho siza kubona sesisekhaya so uyabona ukuthi into zangkhona ezikhulunywa ngomlomo badu wathezu uzithembe uzathemba kanjani into ekhulunywa ngomlomo kungela mbhalo okhona ukuthi umbhalo lo umnisiwe ukuthi uqinise amazwi lawo akhulunywe
Umnumzana Western Chibi uhlala eDube refugee camp kwele Botswana ubekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 eseDube
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 la ku 7255 kHz ku shortwave
Ababalisi inhlanganiso yezizimeleyo laba kubandla lezano PF bathi Kumele abantu eZimbabwe basebenze ndawonye ukuze kudingwe okokuvikela abasebenza ezikolo labantwana ukwenzela ukuthi bengathaphi igcikwane le-COVID-19. Unkosazana Melissa Chingwanangwana wokunhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe lomnumzana Joseph Chuma ukubandla lezanu PF baxoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Uhulumende nxa efuna ukuthi kungabi kungahluphi phambili ngale kahlale phansi lababalisi labazali labo bonke abantu abalandela ukwenza lezomfundo sivumelane sibonisane sihlanganise amakhanda sibone ukuthi singakulungisisa njani ngoba phambili ngale sizakhala ngoba ababalisi labo balambile kodwa singabazali lathi singababalisi sifuna ukuyafundisa abantu bethu lathi silabantwana abaye esikole siyafuna ukuthi izinto zihambe ngendlela so sikhalela ukuthi hayi uhulumende kabone ukuthi ungakaphambaniseki kakhulu kahlale phansi lababalisi labazali
yeah so nxa behlala phansi hlalo phansi lapha kumele kukhulunyweni
siholo lababalisi ngoba ababalisi nxa kungalungisanga indaba nale ababalisi abasoze bebuyele emsebenzini owesibili kukhangelisisa ukuthi kwini okungenziwa ukuthi kuvikele ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikoleni ababalisi labantwana bengavikelwa njani kunja kulamalungiselelo ayenziweyo siyabuyela nje akula muntu othestiweyo izikole zisemaphandleni azila ma-PPEs ayenelisayo siyazama ukuthi sidobhe lokhu lalokhuyana ukuthi sivale lapha lalaphana kodwa akwenelisi so uhulumende kabona ukuthi hhayi asilungisiseni iholo le ndaba zama-PPEs abantwana behambe sikwazi ukuthi nxa sibuyela emsebenzini sivikelekile njalo sithabile sithole imali eyenelisayo
golide sidala ukuze umnumzana Mthuli Ncube esithi kule surplus kubudget kule surplus yalokhu khoyangazani izimbabwe iyashaya sibulokuzwayo kwezemali kodwa phela sikuboni konke lokho ku-translator kuloku ukuthi ezikolo kumele kulungiswe okufunwa ngababalisi okufunwa ngabazali so abantwana baphonga untula nje ngokutsho kwabo lapha baphonga untula besezikolo labo balisi bathi hayi xa kunja sihambe so golide lapha kulodaba la ngena khona baba
khona kufuna ukubana ababalisi labo behambe bethabile njalo kufuna sibili ukubana ama-PPEs abe khona ukwenzela ukuthi sivikele ubhubhane lolu olwe-COVID-19 lolu so into zonke lezi ziyafunakala sibili yikho sokuqakathekile sikulina in all earnest khonoko okuthiwo sibili okwama-surpluses kuma-budgets sikubonile kwezindawo imazana zisebenza sesibonile a lot of development iyenzakala imigwaqo iyakhiwa amadama ayakhiwa kungasozimali ezibolekwayo ezivela phandle kuzimali eziphuma within i-treasury yethu khonapha okuyinto enhle kathesi-ke sokumele ukuthi ngabe ulozen u-finance minister wethu abambisane-ke kuhle lowe-education lowe-labour bebone-ke ukuthi right i-surplus lena ingayi emgwaqweni kuphela enye imali kayibuye-ke ezikolo khonaphana so yikho i-engagement leyana esifunakala kakhulu sibili ubana ama-stakeholders onke ngaphathise-ke edabeni kungene bona labo abe-ministry of finance kungena abe-education kungena abe-labour
Lapha sizwe umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF lo nkosazana Melissa Chingwanangwana bexoxa lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana yeFacebook kukhasi leVOA eNdebele.
It was, I was, I Friday, my darling. What's a Friday? Seven to forget.
Woza Friday kuliviki silomculi odabuka entaba zinduna uThandazani Sibindi owazakala ngokuthi nguphazamisa usethuthele kwele South Africa izama ukuthuthukisa umculo wakhe kamaskandi asizweni ixoxa lo Ezra Chisa Spandawe Studio 7.
Zamisa uqale ukucula esencane ecula ingoma zokholo uthe eqala ukukhula wangena umculo kaMasikandi siyakwamukela uhlelo phazamisa
ekhaya kusentaba zinduna ebhekene kodwa ngokuzalwa ngizalule eGwanda endaweni yaseShake ngaqala izifundo zami eJuqwe kwasokuthi ke ngokuya kwesikhathi ke abazali base beyathutha besuka endaweni yaseGwanda beendaweni yasentaba zinduna la ngafika ngaqhubeka futhi njalo khona ngezifundo zami sengifunda esikoleni okuthi inhlamba baloyi yasentaba zinduna ebhekene ucula ngiqale ngisesontweni
igama elithi phazamisa walithola njani umfoka Sibindi
kwakunomcimbi evila lisa kwasukuthi ababukeli ababebuka lo mdlalo sasiye ku basuka abanyimbeza beza kimi ufika kwami kwasukuthi umfoka ngima weza kimi wathi wena ungiphazamisa imicimbi yamanye amadoda hayi lafika kanjalo lo gama nami ngase ngiyalithatha ngalisebenzisa ine album langizibiza khona ngokaphazamisa sihloko se-albhamu sithi emakhaya lapho engihamba khona nenkosi emagcokami
ukhule ethanda umculi olodumo uBhekumuzi Luthuli waze wahlangana lomunye umculi kamasikandi emzansi inkosi yamagcokama ucula ezingeni eliphezulu owamenza waba nomfutho wokusebenza gadalala kwezomculo
wangibonisa ukuthi mina ngakhona nami ukuthi ngiyimele ngime ngiqhubele lesiphiwo sami mina kule project yami lengiyenzayo ngiyimele ngingedwa kulo msebenzi lo nje wangizibiza ngophazamisa nje ngophazamisa ngingedwa
kunje nje ukhethiwe njengomculi osacathulayo ukuthi umculo wakhe ungene kungoma ezingamachumi amabili eziphezulu emzansi i-top 20. Phosela izwi ubalaleli ungakahambi phazamisa.
Ngiyabathembisa ukuthi ngizoqhubeka ngibenzela okuhle umculo onenhlonipho umculo ovuselelayo ngiyavotelwa futhi ku-top 20 ngomgqibelo nje ngiyozobe zinyathelana lapha ku-top 20. Labo abazobefisa mebukwazi ngihambe efisa mebe ngizoshiya amanamba amanamba athi 0612810604 ngiyabonga sana ngibonge njalo futhi nakubalaleli
Mesiri phazamisa ngomculo omnandi kaphazamisa umculi kaMasikandi obenguye esigwejise laye namhlanje kuhlelo woza woza Friday ikamra mweza Jesus Spanda libe nempela kasonto emnandi
Shall I do my own
Singa kesukani, kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ihlandla lesibili lohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 eliqale izolo liqhubekela phambili. EleTanzania namhla ligcobe unkosikazi Samia Hassan ukuthi abe ngumongameli walelo lizwe. Kulandela ukushona kukamnumzana John Magufuli Buthange. Kuliviki kuhlelo Woza Friday besilomculi odabuka entaba zinduna uThandazani Sibindi owazakala ngokuthi nguPhazamisa. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela sonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara.